Iningi lezakhamizi kulesi sabelo libhekane lendlala embi, njalo inkokheli yezigaba into kwenza umumo ube mubi kakhulu yikuqonga mahlana kwentengo yokudla okugoqela impuphu lomumbu. Isaka lomumbu eziphaleni ze-Grain Marketing Board libiza phosa amadola alikhulu lethumi elilodwa $110 okuyintengo enganeliswanga abaningi. Ngakho amakhansila akulumango athi uhulumende kumele engeze uncedo lokudla kuzakhamizi ngokuphuthuma. Amakhansila la ebekhuluma emhlanganweni ogoqwe ngumsakazi we-Voice of America Studio 7 usebenzelana lenhlanganiso ye-Media Center ngolwesibili eGwanda. Ukhansila ka-Ward 17 efumugwe eGwanda South, umnumzana Ephraim Nathi, uthi ziningi izakhamizi ezihlasele indlala ezidinga usizo.
Uhulumende ulayo imizamo eyokuthi ancedise abantu abadubekileyo sengabanabo ngokudla. Silunga besilela asibo bonke abakutholayo, balutshwane abakusolayo, kodwa baningi abakuswelayo. Kusho ukuthi kule mfuno sibile khona ukuthi abantu bazuze ukudla.
Omunye njalo ukhansila unkosikazi uDlovukhosi Malila omela uWard 4 eSenmore eGwanda North uthi ngaphandle kokuthulela kokudla izakhamizi sezithola amagabha avuzayo ngenxa yokutholakala kwamanzi.
Kulezinye indawo esisuka kizo ezilamadwala khathesi abantu bathiyezele balayinile emanzini, izikoto zangkhona zithi zinani khona ngani singenzelwa amadamu abe maningi. Uhulumende angasenzela amadamu abe maningi, singenelisa lathi ukuthi sibe le-water pipe system, ingasincedisa kakhulu.
Amazwi kakhansila Malila lakakhansila Nathi agcizelele izakhamuzi unkosikazi siphathiswa wenkalo uSliwe, yena othi ngempela uma ngoyisela leziko emzini emningi.
Indlala ibhahile lapha kwelakithi eGwanda North. Into emangalisayo ukuthi indlala inkulu ingaka, la mabele lawo kade siwathenga e-GMB akhwelile. Ngibona ukubuya umumbu busabuya uhlangene sibili lenyawothi, kodwa akhwelile ngoba sukize $106 usufaka le-transport $113. Inkomo sezicakile zowesi ziyacuba, abangazange banelise ukuthenga i-stock feed vele sokuqalisile ukuhlinzwa sibili.
Umqondisi wenhlanganiso emela abesifazana bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Tuwane uthi loba isimo sesisibi kakhulu emakhaya, uhulumende ukhala ezigoqele izandla nje.
Uhulumende uncedisa ngani ezintweni azifaka ku-constitution ukuthi yizo okumele ziphakamise ubuntu bomuntu esithi ngamalungelo abantu, ama-rights. Sikhangele ezempilakahle, sikhangele ezokudla, sikhangele amanzi, sikhangele khona ukuqhatshwa nje kwabantu, sikhangele lemfundo yabantwana. Kuyasilela kakhulu, kumbe sithi asiyasiboni isandla sikahulumente.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abayizigidi phose eziyisithupha 5.7 million bazafuna uncedo lokudla elizweni lonke jikelele kusukela manje kuze kuyofika isikhathi sokufuna ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.